anniversary kababunkomo leyi iza nesikhathi esiqakathekile kakhulu empilweni zabantu kakhulu elizweni lethu eZimbabwe, njengoba kathi sabantu beqala lolo dubo olukhulu kangaka. Onkomo bahamba belokhu bengazange bebone inhlalakahle benjengoba bayilwelayo nokukhululeka kwabantu bakibo. So kulilanga liqakathekile kakhulu sikhumbula onkomo ngalesi sikhathi esinjengalesi, ikakhulu abantu bephakathi kodubulu njengalolu angani ilizwe isesele phakathi kobunzima kakhulu esiphakathi kwabo, ikakhulu sithuma embusweni lo obukhona lo mbuso wabomgazi.
Yes, singathi abantu abaningi bakhonona sibili bathi okwalwelwa nguJoshua Mqabu konyongolo Nkomo ayisikho khonoku okwenzakala kule Zimbabwe, kungathi nangakhonoko.
Unkomo wahamba sibili eyindoda engathi enhliziyo yakhe sibili kalalanga kuhle unkomo ngesikhathi, ngoba ngesikhathi laphana wayephuma phakathi kobunzima kakhulu, ubunzima obahlanganisa isikhathi esibi lesane sandlulayo sokubulawa kwabantu. Kwaze ubuya futhi isikhathi senisana esho ukuthi unkomo waze wagcina esencenga ukuthi abantu babekubangene kwi-unity, babengafuni labana abantu, kodwa unkomo walwisa kakhulu waze wakuthola khonokho kwaba nokuthulela izweni ngokunye kwakhona. Kodwa ihlala kahle yabantu ufe engayibonanga unkomo, nakathi esidle qiniso ngumuntu okuthi lalapho alele khona abantu silomlando ukuthi sigcwalise khonokho yiko unkomo abakulwelayo.
Ye, sizwa abanye abantu besithi nga kwenziwa usuku lolu lube yilokho kuthiwa yi-national holiday, kube likhefu sibili eliqakathekileyo, wena ukuthatha njani khona?
Mina ngithi abantu laba beZimbabwe kwesinye isikhathi bayaphambanisa, ngoba bathatha unkomo umuntu ohloniphe unkomo sesikhuluma iqiso bonke abantu, unkomo ufaza Zimbabwe lwana, aso muntu omncane lwana umuntu kithi, uye umuntu kuthiwa walwela ukukhula ilizwe leli, uye wakhokhelayo. Ngiyamangala bathatha omgqabeli abasebebanike ilanga lokuthi i-birthday kamgqabeli ilanga le-holiday. Umuntu ome into yokuqala eMelika ihlonitshwe ilanga unkomo alala ngalo, ilanga unkomo alala ngayo, yileli mele libe ilisuku lokuthi abantu bayaphumula kube yi-holiday, kube nesikhumbuzo esikhulu kakhulu ukuthi unkomo njengomuntu omdala, umuntu owalwela ukuthi akhule elizwe lele ahlonitshwe ngaye, hayi khona ukuthi i-birthday yabo mgqabeli kuza ngemuva lokho. Kunye lokhu
kuvinjwa kwini ukuthi kwenziwe khonokho baba Kaula?
Kuvinjwa ngobandlululo okukhona olwalusenziwa ngesikhathi sabomgqabeli. Ngileqiniso kathesi umnanga kuza kwamukela khona kwakunanzelele, ngileqiniso uza kuqondisa, ngoba kathesi ngikhuluma nginje nje aliyanzelela umhlangano lo bekhona lo wezinduna ehlangane ezinduna besithi hayi akukhulunywe sini, upresident uyavuma ukuthi kukhulunyiswane nabantu, sengeja abantu ekhulumisana labo ngodaba lo-ground. Kunjalo kushouthi akungenziwa khonoko kulungisa udaba lo-ground. Lelanga unkomo alala ngalo leli limele lihlonitshwe, kube yilanga sile abantu abalukhangelayo kalihloniphi, ilanga libe lilanga elikhulu kakhulu empilweni zabantu.